abezempilakahle bathi lumuthi ngodingakala ngesiphangiphangi ngakho ke ubhaliswe uhlangothi lwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe phansi kwesigaba okuthiwa yi-Emergency Use Authority kulandelwa isiqa somthetho esilawula ngezokungena kwemithi elizweni ese-Medicines and Allied Substances Act. Uhulumende uthi umuthi lo uzahlolisiswa luhlangothi lwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe ungakasetshenziswa elizweni. Uhulumende uthi sewahlolisisa imithi eminengi egoqela i-Sinopharm owenziwe e-China osukhethwe ngabogatsha lwezempilakahle ukuba usetshenziswe elizweni. UDokotela John Mangwiro, umsekeli womphathintambo wezempilakahle, usanda kutshela uZulu ukuba umuthi lo ukhethwe ngemfanelo nguhulumende.
The Sinopharm vaccine, which has proved to be safe in clinical trials and has efficacy rates ranging from 76% to 86%, and has already been used by other countries in controlling COVID-19.
Lo owe-Sinopharm utholakale ukuba kawula ngozi ngemva kokuhlolisiswa kwawo, njalo usebenza ngesibanga esiphezulu esisukela kusilinganiso 76% to 86% efficacy rate, njalo ususetshenziswe kwamanye amazwe ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Kodwa owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Mazorela uthi kumele uhulumende acace uhlelo lwakhe lolu lokuthenga imithi evikela izizalwane kumkhuhlane we-COVID-19.
What we're asking government to do is to give us detailed information about the rollout plan for the COVID-19 vaccine. The rollout plan should include all detail. How many people are they going to vaccinate? If you say you are vaccinating healthcare workers, how many healthcare workers is that? If you say you are vaccinating security sector workers, how many are they? So that we can hold the government to account, so that we can measure progress as we go along, so that we can know that we are actually on track. Not providing information is breeding ground for corruption. For example, if they don't tell us how much they are paying for the vaccine that they are buying right now, that's breeding ground for corruption. They may end up saying we bought this vaccine for $15 a dose, when in fact they may have bought it for $5 a dose.
Funa acake uhulumende ukuthi luzoqhutshwa kanjani lolu hlelo lokutholisa abantu lumuthi owelapha umkhuhlane we-COVID-19. Akuveze konke okuzokwenziwa, ukuba bangaki abantu abazohlatshwa lawo majekiseni. Nxa sithi thina kuzohlatshwa abakuhlangothi lwezempilakahle, bangaki labo bantu. Nxa kuthiwa lawo majekiseni azohlatshwa abezomvikela, bangaki. Ukuze sazi phela bese simbuza uhulumende kwelakusasa, sazi lokuthi siqhuba njani lokuthi senza okuyikho na.
Kulabanye abantu abathi akuqedakali okwenziwa nguhulumende ngohlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-Sinopharm lamanye. Omunye wabo ngumnumzana Sihlobo Nyathi ohlala emakhokoba koBulawayo.
Hayi, yona i-vaccine asiyisoli, singatsho njalo thina abanye, but yinto phela esingayaziyo ukuthi siyivaccinelwani. Nxa sivaccinwa, kuvaccinwa abagulayo, kuvaccinwa wonke umuntu. Wena uyabuvaccinelani ungaguli? So kodwa ukungayisoli, asiyisoli nxa bezayenza kuhle. Kodwa siyabe thina sicela njengabantu nje ukuthi abantu umuntu lokhu uqalise kuyibo abadala bevaccine webona nje uyibo abahambahambayo. Thina siyindawo sithola sizihlalele, kodwa asiyisoli nxa kuyukuthi into ezasebenza kuhle ingasoki ukuthi iphinde isigulise.
Lo mnumzana Mthandazo Ndlovu umangaliswa ngokwenzakalayo.
Bona abafundisa abantu le vaccine le akuqale ihlolisiswe ukuthi i-right yini for umuntu, kumbe yinto elande ukuzo-experimentela impilo zabantu. Ngoba one thing into efanele siyazi njengabantu ukuthi impilo yomuntu iyadura, njalo impilo yomuntu ayilantengo. Yikho apho kumele sinanzelele khona-ke khonapho. Okwesithathu ikuthi i-government ayenze ama-programs befinyelele abantu. Akukhona ukuthi abantu bebonele ku-TV, akula muntu obulekela i-TV these days. Abahambele abantu emizini belalele ukuthi abantu isikhathi zabantu iziphi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Stalin Ndlovu.
Ngoba izinto ezifana nalezi ziyabe zifuna ukuthi kuthathe isikhathi, zicubungulisiswe, kube lesiqiniseko sokuthi into ezonjani ezosiza abantu. Anti so angeke siphonge ukuthi samukele ulutho, siswamukuthi lizosetshenziswa ebantwini, abantu bangafa ye izwe lethu vele kunje abantu bahlupheka so we can't risk ukuthi impilo zabantu nje uphonga ukuthi ama China sethi sigave vaccine kuwo umkhuhlane waqala yiwo why bona kuyiba babutholayo kanti I think we need more time ukuthi udinge ivaccine sibile yiwe right asiyala abantu siyawudinga umuntu ongasinceda kulolu gubhane lwe COVID but hayi isikhathi sabo I think the timing yangkhona vele akuyenzi cause ngokubona kwami mina on the ground abantu sebesiba lomqondo ukuthi ngala abantu abale mali sebethatha advantage yethu thina ngapha eAfrica ukuthi bezoyenza izimali ngabo ngezinto zabo abaziqalayo yabona
uhulumende uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabezempila kahle asebekhulile labalemikhuhlane ethiweneyo kulandele abezemfundo labanye okwamanje uhulumende uthi kuza kuba lamajekiseni afika phose izigidi ezingamakhulu ayisithupha 600,000 azathengwa kwele China. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwele Zimbabwe kwathi abafika phose amajume ayisithupha 59 batholakale bele coronavirus. Umkhuhlane lo sowabulala abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1,398 eZimbabwe kusukela ngoZibandlela nyakenye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.